ukuzibonke bayenzakalayo thina abantu sasikhona ngale tshelo lithi awubone bayenzakalayo ngesikhathi sasekuground. Kodwa ke abona into engani angikhululekanga ukuthi ngiyenze ukuthi ngikhulume ukuthi ngambona kusenzakala lokhu, ngibone ngathi iyalimaza abantu ezinhliziyweni zabo. Abalaleli balolu hlelo ubusungule bana bayabazi, kodwa ukuthi babe lokhu bephindaphinda sikhuluma ukuthi kwayenzakala so, kwayenzakala so, kwayenzakala so, kwayenzakala so, kwayenzakalayo sakubona ngamehlo. Kodwa-ke kuthunuka izinhliziyo zabezilonda ukuthi abantu kuyele kusiphindaphinda futhi kuhamba kwahamba so, kwahamba so, kwahamba so, sabona lokhu kusenzakala. Ngibona ngani yikho kuphela engakutsho, angikhona akubona konke akule ngakutshela ekuseleni esikulindeleyo ukuthi ubenze uhlelo ozaqhuba ukuthi indaba le iphelelise wonke umuntu esale nje ehlonitshiwe lalo ethobekile njengakhona ukumongameli eqalisile ukuthi abantu lobo abaphathekayo indaba lombhuqazwe bancediswe. Yikho engikubona kuqakathekile kakhulu kulolu hlelo.